lapha sizama ukulandela nje izicelo zonke ezabekwa phansi ngabamthetho ukuthi nxa udaba lingahamba emakhothini lapha eZimbabwe lehluleke lingalihanjisa njalo emakhothini aphezulu afana ne-High Court naku-Supreme Court kwehluleke yabe selithatha indaba yenu liyihambisa kwamanye amakhothi njengaekhanyela indaba zalapha e-Afrika. So thina kathesi sibhizi ngokulungisa amaphepha ukuthi indaba lesi yeyihambisa khona ngayo ukuthi uhulumende lo okhokhelwa ngumlandagwa naye azimisise njalo asitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo ngomuntu lo, ngoba sinxa sikhumbula lapha umthetha mara ethunjwa umlandagwa wayengu-vice president wakhuluma njalo ngakuphalamenti ukuthi uhulumende uzayenza konke akukwanisayo ukuthi bamdinge bamthole. So sesifuna nje ukumkhumbuza nje ikomiti yakhe leyo ayenzayo ukuthi kathesi nguwe osengo-president. So kulokuthi kule kuhambe utshela abantu isithi open for business, akuqale usitshengise nje ukuthembeka kwakho ngokusitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo ngey'khathi zamala, njalo nxa esaphila ungaphi, nxa kokuthi sewafa amathamba akhe nesidumbu sakhe sibili.
Libona ngazani lizaphumelela yini kulokho?
Ukuya kukhothi siyephumelela nje, but into esingayaziyo ukuthi ipressure yakhona le izalinganelisa yini ukuthi uhulumende ukhulukhelwa ngomnankagwa athole esiphendula. Kodwa nje njengabantu abathaya amacebo wonke asiqheleli khonapho, le ihluleka siyabe sesiphilisela futhi njalo indaba le phambili sikhanyela isicebo esiyabe sisiphiwe yi-regional court jikelele.
Okulenze ukuthi liyenze khonokho kuyini?
Izixwayiso esizitholayo kwabanye abantu abathiyeneyo abahlanganisela ibandla elincane elama-ongazi kanye nakuya kulapha kwale-Zimbabwe umnyaka ophelileyo singakabinama njengezikhathi zama-election, baxwayisa nje ukuthi kumele lilandele indlela zonke ezisemthethweni ezokuthi lithole impendulo ukuthi kuyini okwenzakalayo. So iphiwa nje leso sicelo sasesibona lathi ukuthi kufanele ukuthi silandele ilolo hlobo sibone ukuthi kuyini ozaphuma kuyo ndawo.